Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje likhuphuke laya kukulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale beligcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Wayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 924, libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881 ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980 kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakobulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti le malokitshini uzulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini ukubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasotha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi, mina ngithe ngangcono ngizihlale namhla endlini ngisijoyine labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni, umkhokheli wemahlabe Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group, uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa yisimo sokuthi abantu baboniswe ukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Inkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona yokuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi, okwalamhlanje idemo ayisaphumelelanga, kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe yi-stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Effort Ncube, unobhala we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile, kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho kulahlekelwa okukhulu yi-corruption yinkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende i-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezidlala eziyana kumbe amabhizinisi lalalawana
kuleyinye ingxenye kazulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indaba yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Khathesi kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases ayayeloku ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga ngakho ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavila ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe beminyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Nimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uzulu ukuba engene emadolobheni. Omevis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo nje ngabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nembobho agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje ngijwela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu behluthu nabantu ezindlini konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini wemfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lumkhosi walamhla lobahatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle.
Kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhangelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke. Umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade lemibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubotshiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa onkosazana Joanna Mamombe Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babotshiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba advocate Tabani Mpofu lapho besiyazibika emapholiseni phansi kweziqondiso zabo zebail. Intatheli zindaba umduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhe isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi labo abakade begade amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhotabhota njalo phakathi kwedolobho nemalokitshini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo uthi umumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezimota uzibona gqo, ngitsho lamabhizinesi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi namhla bazihlalela ezindlini. Hayi kuthule sibili kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grade Mphiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwebhula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo ebandla leZanu PF uthi ukuthula okube khona namhlanje kuveza ubani ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani esidilidini kungelanto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ama-elections ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladini ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume le ntatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abadusa ubuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezishiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance, zitshengisele lamhlanje emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria laseconsulate eCape Town City. Uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle zisithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa kumgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZANU-PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esibafunayo bazosikhokhela ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni wabo abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana e-consulate eCape Town. Umhlangano wabo wachithwa ngamapholisa sekwedlule ihola betshengisela. Umunye wabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekwisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu bezanu, asithina singabantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan ofukuqhubeka lapho abagcine khona ngeliberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi kutshengisela lokho kwenziwe izalwane zezimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igcwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hathi ukutshengisela.
That proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melisulo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye lesizwe okwenzakale kutshengiseleni okube khona eLondon kwele Bhilithani, lapho intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye wabatshengisele eBhilithani okhulume lentatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Ngilapha insolidarity abanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami ethi-13
umnumzana Farai Muvuti owebandla leZANU-PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is the campaign yokuthi iZANU-PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya ngani.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgwaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Chisa Sibanda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni e-Heroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza katalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imanisizi ayemelisi imanisizi kakhulu imali ephiwa abakhangele ezimpilakahle. kodwa ayisibo futhi ukukhulumela ngamhlambe umsalela kulamizama izamayo. Siyakhumbula even ubaba uTry Masiwa la yohambelela izamuntu enakuphathiswane ukwenzela ukubana kutholakala lula kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhale kunokubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngamba amadokotela labomongikazi sokuthi imikhaso yethu nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokusetshenzwa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalunga kuphela kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphizile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeke. Manje sokukhona eZimbabwe khona sasikuzwa nelabakathi sikubonela kathana, sikubonela ko-Italy, Britani, Spain, America ngani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibi ngoba sesifunda uzibani esimazwe uzibani ukuthi manje uzibani lasezantu yabo. So sokudingakali ukubana sine-selfless sizama ukuyorasinade ukuseva izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba elisho ukuhulumende ngavalanga ukuthi wona kungasakhulumiswana. Njengoba ukukhulumisana kuzolungisiswa kuze kufike lapho okuzabangamelo khona. Kodwa kwangathethi acelele impilo ngoba ngathethi isihlobo samo saziyo esizabe sesigula sokunguwe ozabe sigula. Akusengibona kwalonto engahaa sibona lapha-tvimbe sibona ama-social media.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu. Ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akula muntu ongelamba sonke sibeyiaalesekakwenzayo. Kodwa noma sebalisindalo sikwazi ukubana uSawuli wagcina esengufowunu kwamanye kwamalanga, kodwa ewahlukumeza amakristu wabulala ngokwenza kuphela kona. So-ke thina esintwini sithi wasawanaka ngithi uthia omkhambile uselungile okunye ithithi ukuthiyele uNkulunkulu. Mina kumele nakuthi ukuthi hhayi angisuwo uNkulunkulu ukuthi unandijaje, uNkulunkulu ngiyojajana.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluzayo besifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bones umxolisi isibongo sakondlovu konkalange, ngizalwa entoli esigabeni sasegaramtata ePlumtree. Amadlalade engilawo i6 from 2012 nje kuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma.
We'll be right back.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlaladi akhona kakhulu inamba esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27717202537. Bebe besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele ese coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele besama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibonge ke uMr. Bones ehamba leqembu lakhe legaramtata. Bobaba induku kayakhe muzi. Asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakho nkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekeni yemadolobheni wonke. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.